alukuthula sikhuluma ukuthula babona amandla onke simemetheke ukuthula
abadikeli bamabandla agoqeleleza no-PF Citizens Coalition for Change ZAPU Thokoza Republic Party MDCT kanye ne-United Zimbabwe Alliance baphatheke kulo mkhankaso obugoqwe inhlanganiso yamakholwa e-Zimbabwe Christian Alliance bakhulume ngazwilinye abamela amabandla atheneyo besitha kumelanga kube lo dlame ngesikhathi sokhetho umnumzana Thulani Moyo olilunga lebandla lezanu-PF uduze lukumele akhumbule ukuthi ukhetho luzayo alunjengomdlalo wencindi
asomncintisano wokulwa ngomncintisano wokukhetha abakhokheli abaqotho abale-development jihad phansi izikhali kasingalwini ngazo izikhali asisebenzelini iminwe yethu ukuyavota ngokuthula singaxabani ubuntu bethu njengamajawuta mafirimenzi bonisa ubuntu bangikhona
umnumzana Dingelizwe Ndlovu obemele ibandla le-CCC layo uthi kubalulekile ukuthi uZulu avote ekhululekile ukhetho luzayo
wonke nomuntu azive ekhululekile kube nokuthula esigabeni sethu lowo lalowo akhethe umuntu ozamela kuhle kungabi nomunye okuzaba nokudlawudlawu kwabanye
umnumzana Edmond Xakaxwayo olilunga lebandla lemthokazi Republic Party uthi kube linyathelo elihle ukuhlanganisa amabandla ezombusazo athiyeneyo
abantu banobumbano lokho uze namaredi ngenhlangano yawo ake kubongo bakithi ta-ke singabanikazi bendawo si ayihlale phansi babomthetho
umnumzana Canisius Gala owebandla lezaphu uthi uZulu akumelanga aphatheke kudlame
nakhathesi noma kwayiwa empini ngasengaziqenyini ngentwembi yokubulalana sesikubona sekungathi sesingamaliberators ukudlula abanye ubulala umfoweni kumele ukuthi kudlule leso sikhathi kulandele isikhathi sokwakha ilizwe asakheni ilizwe sakheni ilizwe sibambene so ngolimi lwami ngithi asikeni nokuthula
umnumzana Nixon Dam osakhulayo okubandla le-MDCT ukhuthaza osowabo ukuthi bengavumi ukuphatheka kudlame
ukuthula kumele bakubonele ukuthi izimbabwe yokuthula asibi ngoba sithini siyenzela ukuthi sibe nobuyimakebenelentown ezehome akula sokumelano nomunye ngasisifa sakhe sithini kumele sibambane sonke njengabantu bemakebenelenyakalezimbabwe
umfundisi uNkosikhona Dube owebandla lezekholo lesikristu ele-Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe uthi uZulu akumelanga axabane ngenxa yembono ethiyeneyo
kube nokuthula esigabeni sakithi kungabi khona obona omunye olombono othiyene nowakhe njengesisa kodwa umbone njengomfowenu yenze konke ngokuthula sikhankase ngokuthula sivote ngokuthula
umqondisi weZimbabwe Christian Alliance esiqinini seGwanda unkosikazi Phathiswe Dube uthi bathethe leli linyathelo ukuze bavikele ukuqhamuka kodlame lwezombusazwe oluvame ukuba khona ngalesi sikhathi
nxa sekulokulimala sekulokufa kwabantu i-development kayisei njalo lalokhu esiyabe sikuvotela kuyabe kungasasisizi ngoba i-violence kwesinye isikhathi kufa ama-breadwinners abantwana basale sebezintandane sekusiba le problem futhi elizweni ukuthi kunakekelwe lezo zintandane yikho kusenze kakhulu njenge-church saphakamisa lo mkhankaso wendaba zokuthula
lanxa kungakaqhamuki udlame lwezombusazwe esiqinini seGwanda amanye amabandla aphikisayo akhala ngokuthi abasekeli babo emaphandleni bayethuselwa ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.